Sesilungiselela umsebenzi wakusasa ukuthi uzaqalisa e-White City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi abantu bahambe bahle baqonde e-White City. Imota eyazabe ithwele i-HES iyezolandela after abantu sebefikile e-White City Stadium. Abantu abahlunga ngaphandle kokubulawayo, uhulumende uselungise amabhasi azaphikha abantu ey'ndaweni ezehlukeneyo ukuthi babuye lapha. But amabhasi amaningi ngawo obulawayo, then i-Matheoden North nama-Matheoden South. But kwabanye abantu abazabuya bevela kwamanye ama-provinces. Siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela e-South Africa, abe-ANC, umkhonto wesizwe. Sizwa kuthiwa kuzavela amanye ama-chief azabuya, kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje. Ngomgqibelo sokulungisiwe sibili lokuzwayo, lo hulumende la uselungisa umgwaqo lapho imoto ziyahamba khona. Sithemba ukuthi kusasa izakwazi ukuphelela ukulungisa umgwaqo kuzokuthi imoto zihambe kuhle. And then sebehambile abantu uyabona lapho bafaka khona amatende, lalapho kuzafaka khona izitulo. And then u-econet lazalo wafaka i-booster ye-internet.